Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTalono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-15 Mdimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulala abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique.
Iyutizwe lakhona liyami ngcono kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empile nama ngaze ngibone izulu elinje.
Ivandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo yeConstitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Okusegcekeni mphephethwa nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni oqutshwa minyaka yonke weNational Chiefs Conference oqalise izolo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngiyakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulele abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique. Iningi lababhubhileyo ngabe Malawi abafika phose amakhulu amabili 199. Lachia abedlula inkulungwane phose ezimbili ikakhulu esigodlweni seBlantyre abangu 1900 bengelazindlu. Umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera ongekho elizweni usithumele umlayezo wokuthi ilizwe selikusimo sengozi i-state of disaster. Isikhulumeli somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Stephanie Dujarric wazise ukuba amandla kagetsi lendlela zokuhambisa imbiko azisasebenzi okwenza kube nzima ukufinyelela labo abathinteke kulingozi. Iyezi lika Cyclone Freddy ngeviki edluleyo like langena laseZimbabwe labuyela njalo elwandle laseliphinda langena njalo emazweni ambalwa abalisayo leZimbabwe lanxa belingela la kanje ngaseMozambique leMalawi. Abezomkhathi bathi akuvamanga ukuthi iyezi lalolu hlobo lingangena elizweni libuyele elwandle liphinde liphenduke njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi umnumzana Lajabu Juma ukuze sizwe okunengi okwenzakale eMalawi.
Yaliqiniso lelo izulu ebelikhona kumela kathesi lo lisakhona ngoba kusukela umgqibelo la I think ngikhona lisanda kuma kathesi but izulu lakhona liyami ngcono kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empile nama ngaze ngibone izulu elinje ya ngoba mina bathi izulu leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilo izulu esijwayele ulithola ingxenye ngomnyaka. Ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge izindlu eno then abantu abacatshangela ukuthi akhona laba abacatshangelwa osokuthiwa bafile bafika 100 then kulabaningi they haven't been confirmed they are still missing. Yeah, it's I guess resources civilly yeah and abanengi izindlu abasela lapho ba okuhlala so yakunzima sibini
Nqali sizwa abezomkhathi bona bathini bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo
Ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and the individuals you know the so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha laphana bencedisa ngalokho abangakukwanisa ngakho abanye befakwa ukuthi ngxenye fowathe sibehlale ezikolo emasontweni ya but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi yeah so yeah then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us yeah
abawelwe ingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende
abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla Ya njengathi selile ingxenye amaholo amabili amathathu selimile ya ungani kuyafefeza nje mbijana ya ikuthi njengami ngiseplantaya ngingazi kwezinye indawo but eplantaya wathesi hhayi so ungani selike laphumula mbijana ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hhayi angiyezwa bona babe ngokufanisela kwabo babekhangelela amalanga nawuthi mhlaka 14 yiwo lapho oso ungani laba seliphelile
Hello-ke ngumnumzana Lajabu Juma isizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseplantaya khona le eMalawi
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota Sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo ye-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo Leli bandla lithi akumelanga lolu khetho lwenziwe ngoba ukuhlelwa kwendawo zokuvotela okuqhutshwe iZimbabwe Electoral Commission kusikhatshana esedluleyo olwe delimitation aluqutshwanga kuhle. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu esemelele uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahlele ilanga lokhetho. Sixoxele sikhulumelise MDC umnumzana Witness Dube.
Okusegcekeni mphephethwa labalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi khathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka. Labo bantu kumele bafakwe kuma-delimitation report wona lawo. Kumele bafakwe kuma constituencies kumele bafakwe kuma wards okutshengiselayo nje ukuthi la izeki iyakwazi ukuthi yapheka imboza thina esikuchoyo ukuthi idelimitation ekhona ayikho emthethweni ngoba kayizange ilandele isensus njalo indlela ekhiphe ngayo ama constituencies lama wards akukho emthethweni abantu bazabona ama court papers ethu bazabona amaqiniso esiwakhiphayo kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthathandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba nge-delimitation report yona le khona kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela so akula ndlela esingakhona kukhethwa nge-delimitation report le ngoba kayikho emthethweni kahlambisanga izinto ngendlela yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha
Vakona tuba abanye abathi lesaba ukudliwa nje kukhetho ngoba soye kwenziwa ama by-elections la ngaphumila lutho. Ngokunjalo libalekela nje ukuthi kwenziwe lolu khetho ngoba liyazi lizahle lidliwe lamalunga elilawo ePhalamende la kuSenate ahle aphume lihle liphelele ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kuyibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha. Yikho silama sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sehlule ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So nxa sikhangele into zizonakala njengebandla, asoze sigoqe izandla sizithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathiwa sesaba ukhetho. Asibo labo abazabuya sebekhala ukhetho soludlule. Kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sike siqedelane lapho khathesi sisiyafika ekhetho. Kwetweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle, asifikanga ngendlela zobunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama constituents alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabe le 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi uyabona ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu ezinenye azivalwanga njengakobulawa amawazi kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu baza kubona sikukhuluma khonoke court, yikho abazabona ukuthi ibandla le movement for democratic change asenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lwethu njengabantwana beZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwobulawayo izolo. Lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni oqhutshwa minyaka yonke weNational Chiefs Conference oqalise izolo. Induna ezivela kuzigaba zonke zelizwe zithe gwaqa kulomhlangano oqalisa lapho ezikhulume ngokuzihluphayo ukubalisa iholo eliphansi, ukusilela kwemota zokuhambisa, indlala, imigwaqo efileyo, ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni lokwabiwa komhlaba. Ezinye induna izihlala phandle kwakobulawayo zitshele iStudio 7 ukuthi ziswele indawo zokulala ngesonto. Njalo umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo uxolisile ngalolu daba. Umnumzana Greta Voloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukukhuluma ngodaba lwegugurahundi kulumhlangano. Uvodloza uqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu, kanti ke njalo futhi le ndaba yomhlabathi leyi mbona ngani indaba ebaluleke kakhulu. Nale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo, ye izinduna nazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane nama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna. Ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhu ezikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona. Ngoba kathesi zona zinamagezi kathesi zona zilezi moda kathesi zilakho konke pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona xa lokho bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu yikho kusuka kube lenkinga ke khona lo hulumende la futhi angele ukunanzelela khona lokho uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengela lutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi nje wasesiye ekhethweni kwenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe lami ngunwayile emuva lawe nginwaya phambili ngoba kathesi lama opposition parties lazifuna izinduna loba lapho bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo eziphakathi kwabantu wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane lenduna ukuze abe lesisili.
Ungathi induna zeMatabeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe njalo ubona ingani umongameli Mnanga kwa uzaluphatha yini udaba lwegugu round kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngayo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwe elibalulekileyo kakhulu kulalezi yanezangale zanezangale vezihlezi zilelizwe engayithi power. So ke ezakithi ngapha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi xa zikhuluma zizwakale. Udaba lwegugu round uzaluphatha upresident xa ehlanganele izinduna ngoba bavele balohlelo lwabo bavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo angachiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababekuzapha ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi ukukhulunywe iqiniso lakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebexoxa icingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakumrewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazane. Iphephandaba lesite lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla leZANU-PF olwama-primaries umnumzana Judas Mpomo walelwe ukuncintisa ngoba isetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, nyalibingelela lonke ku Studio 7 ngikhuluma nje mina ngiseJombe ibizo lami ngu Diamond Musica. Hey bakithi, sina sanike inhlanyelo ngu President wethu Mnangagwa lo bakithi wasinika ama 5 pages ngomuntu kodwa namhlanje ubuye sithi yena ufuna ukuthi inhlanyelo leyo okuvunywe lapho kuye AGMB ku 5 kg madoda kuyaphumana. Kathezo wasinika lama 50 kg awe D. Esinike njalo mina ngisabhungu labantu abangu 80. Labantu abangu 80 nje kwathula abantu abangu 60. Kuyikho yini konoku bakithi ukuthi thina singakwanisa ukuthi sithole isivuno sokuya eGMP? Ah, mina upresident wami lo mbono engathi kaphelelanga. Njalo futhi president lo usisiye ke 2018 wanika abantu bemathebhulelenti inkomo 5 ngomusi. Wabuye wathi yena inkomo lezi kuzazifuna esesiya kolunye ikhetho oluzabuya njengalolo luka 2023. Kangela aphinde yena agijime emashonaland ngale kumapostori ngale ayibanika izimota. Imota ephuma amanzi edula ukufika 65,000. Imota inikwa inkokeli zamapostori. Ah, madoda, thina bezindebele nasikile nokuyenza opopayi. Khangela ukuthi bona ukuthi abanye abantu banikwani. Khangela la ubona. Ah, madoda mina nyasula mina wamu X hayi nyakulandela sibili mina ngakwa kodwa X wami kawufu wamthola endikathi sizengukhangela boni labo gawule bonda ibabaza kufakile X noti mina labantu bami
sarivengelela emsakazweni ka Studio 7 sithi salubonani lonke ukhuluma ngixolani Ndlovu ukhuluma esizweni lase South Africa eh sinenkinga sinenkinga mpela yokuvalelwa amaphemithi yokuvalelwa amaphemithi eh impilo yakhona izobanzima mpela kuze kumanje nje aba ingane zethu zifunda ngoba sisezweni lase South Africa sidinga imali manje mase sivalelwa amaphemithi sokuyofanela sibuyele futhi emakhaya ezweni lase Zimbabwe masibuyela ezweni lase Zimbabwe iingane zethu sizizofunda kanjani kuze tinabanye esizweni lase South Africa iplani ekhaya asinayo ngoba siyafika ekhaya sofanele ukuqala phansi uba neplani yokuthi uzothola imali eshitale inkinga mpela asazi ukuthi sizophila kanjani ya impilo yangkhona ayithanda ukuba nzima mpela
salibonani nyalibingelela ku Studio 7 nami ngokudabuka khona ngapha eZimbabwe kodwa ngokuhlala kwamanje seSouth Africa ngiyezwa sikile ukuthi thwa kwabantu kumele bevuye bezovota lokuthi abantu kumele bevuye ekhaya sizobuya njani ekhaya la ngkhona ngoba kuyavotwa kwenza isimene mene sikhangile umuntu edliwe kwenza isimene mene sikhangile la manje kuthwa kasibuye ekhaya sizobuya njani ekhaya kunzima kangaka abantwana bayafa ngendlala abantwana abaya esikolo kufuneka izimali zangkhona lezo kasizikwanisi lakhona ngapha eSouth Africa sihleli nzima siyadudula siyabulawa kwenziwa yonke into kungubaba wethu esimthembile sithi ngubaba esikhaya omele kube nguye osikhangeleyo kodwa silahlela iganga sibuya sithini ekhaya langkhona akubuyeki vele ekhaya akubuyeki kunzima
sanibonani mahlaba ezulu
ye umhlaba wonke jikelele amagumbi ami amane omhlaba ye bakithi ngizwe ngisiba nokukhululeka njalo nokuthokoza nokujabula and so forth ngizwa kuthiwa khona igebengu lezi zasemathula secondary school kwelasetsholotsho zibanjiwe ezinye zakhona esinye sibalekile noma asikakabanjwa so ke bakithi sengathi umthetho ungadila nazo lezi zigebenga akuzona ingane zesikole lezi iy'gebenga impela kungasuke kuthiwa khona hhayi ngabantwana besikolo baya kuma-juventise wathi iy'gebengu lezi mpela kufanele ukuthi umthetho udile nazo hatchley zithole igwebo mpela ezitholwa izigebenga izilelesi ezinkulu mpela kakhulu ngoba lento abayenzile leya lento ihlasimulisa umzimba impela angibonge ukhuluma elithakwane elikhulu esigabeni sakosuku ukhanyani Ncube ngikhuluma ngilana kwelasejohannesburg ngokusebenza enzini wase-deep float angibonge amen kuleyo ndawo
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 noma ugiftison nokufa kandlovu lapha neplant basakazi ngisafuna ukuzibuza mina umuntu lo osakhulumela iZANU-PF uyabe ikhulumela iyenzani vele bantu kanti i-service delivery yeZANU-PF yokupha abantu umumbu or i-service delivery fanele siyibone ngokwakhiwa izibhedlela kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa amabhi kudaleka amathuba omsebenzi i-service delivery yona le yokuhamba iholisa abantu irayisi yona le ebolileyo hayi bafowethu hayi khona iZANU I think it's time ukuthi ihambe it's time ukuthi abazwa abanye lapha beloba bethi akuvotelwe i-MRP mina ngedi i-MRP I think i-right as a pressure group but at the moment izwe leliyana lifuna kuphuma iZANU ngoba bazofaka i-councilor still uyiZANU lokhu iphethe nothing yoza i-achieve ngeke ngezwe futhi laphana ukuthi akona inkantolo iyala le voters roll sokuyindlela zayo ngoba ifakile abantu abaningi abafayo lezithupha ama IDs abantu nje abayizipoko abangaziwayo ukuthi bahlalaphi bakhona khona lapha ku voters roll yikho bengafuna ukukhipha i voters roll ngoba bayazi ukuthi ingakhipha i voters roll uzathola ukuthi kweyinyindle eyi-1 nje uyathola sokuthiwa kuhlala abantu abayi 140 njengoba sike sezwa ukuthiwa khona kuregister abantu aba over 135 years aba over 15,000 esigodini sakho wena ukhona ugogo over 135 years osaphila ongakhona ukuyavota kodwa laba abaya over 15,000 abarejistileyo banga uyabona ukuthi ithatha izithupha zabantu abafileyo ibarejistise so it's time ukuthi uchamisa efaka ama-agents every polling station ukuthi kungarikho amen
basakazi abahle njalo abathembekileyo ku-studio 7 okhulumayo engusibalukhulu mfo kanyoni kule ndaba laba esingathi yahlupha msakazi le ndaba yamanzi kobulawayo le hayi mani le ndaba le ufanele siyifakele izibuko mina ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le yindlela yokufuna ukuxosha abantu mhlawumbe bese sintwini endaweni yabulawa emakhaba ekhala la betha amanzi ayekho kwenzela ukuthi kungene mhlawumbe abantu basempumalanga. Mina ngicabanga ukuthi lento le ihlelwe yizanpf kanye le ccc ngoba kuyibo abantu abaphethele la idolobho, so abantu bakithi kumane siqaphele lento le yilento yinto yangabomo ngoba amanzi ayanele ukuhlupha ngokuqala ukufika kwe-MTC kobulawayo, kodwa angezwa kuthiwa amanzi ahlupha kwamanye amadolobho aseZimbabwe. So le nto lani ingamanga liyana into yenziwe ngamabomo nje ukuthi abantu bakithi baziwa ngabantu abakhalalayo ukuthi abakhalala bemakhaya besokugcwala bona laphana endaweni ngoba vese begcwele. So abantu bakithi besibukela izibuko le ekhethweni leyo esiyakilo sakhe sizameni sifake i-MRP mhlawumbe izozama ukuthi idile le nto le ngoba laba abantu bakithi yabukeka kungabantu bakithi lapha. I-CCC izofaka okambara asibazi ukuthi abakuphi, i-ZANPF izosifakela abangani babo asebetshontsha imali esebenemali eningi abanganandaba. So ngicabanga ukuthi mina kufuneka abantu abafuna ukusebenza lapha. So bantu bakithi indaba igama linye nje kuphela, asiyeni MRP.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, umphathintambo wezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Ethiopia izolo njalo ukhangelelwe ukuvakatshela laseNiger phansi kohlelo lukamongameli Joe Biden olokuqinisa ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Kolunye njalo udaba, ukufuthelana kwelemelika lele-Russia kufike kuzinga laphezulu izolo ngemva kokuba indizamchina zakwele-Russia zibambe ngamandla indizamchina elemelika iphapha ngelamtshayeli i-drone ukuthi iwele emanzini olwandle lwe-Black Sea. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi yesithathu eyomhlaba jikelele ingabe isiseduze, kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu, kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangalo. Kodwa lapha akula sosha elilimeleyo, amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulomtshina nje abangawudlalisa. Loku okunye singathi ngama-mind games, ngama-psych games, amaChina lawo ayesekwenza lokhu, kodwa lapha amaRussia abone nje i-toy izihambela athi mana sizithathele, kodwa khanye ama-America ayebalekisile bayehlisa eloba beyisho ukuthi limele. Khonapha bafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lezi ngaso zibuya and how we can deal with the situation. And the Amarashen labo clearly they didn't shoot it down ngoba it was over international waters. Angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi, aje angakuboni lokho.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zelemelika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku.
Lapha khanya abachayeli bendizamchina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina, njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina, ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade esenza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende, ukuthi yehle eChina, kanye abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba, kodwa indizamchina ingasala. Basala ngiyathemba beyikopha. Lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kubona lawa ma-tactic, kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned. Akula pilot obakade ezabadubula back ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabudubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku international waters akula ofike kwenzakala phezuke kwe territory yomunye kubisiyo influence iRussia iyo nje phomba ukuthi kuseduze kodwa is clear uba into eyenzakale ku international waters.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi holandela izombusazo wele Melika hobe sixoxa la ekhona pha kwele Melika hayi bathi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngu 7:30.